nxa ukhethe ukuthi ungene ku public office kuthi ukuthi amalungelo akho amanengi usuwasurrenda ku public ukhethe ukuthi uyimele ikho njengokhansela kuyaba kumele ukuthi ayenze intando yabantu abameleyo abantu bakobulawayo ikho-ke bekungela sizatho sokuthi-ke angafungi ngesilungu njengoba bonke ama-councillors bafunge ngesilungu kumele ukuthi la afunge ngesilungu then nxa sekubuye okunye-ke kokuthi ebedakiwe kokuthi uthethise abantu kokuthi ubuye late lokho-ke njengebandla le-People's Democratic Party siyakukhangelisisa sithethi namsekeli kamongameli wethu-ke u-honorable kuqaqaphulu-ke kube nguye-ke ozacubungula akhangele leyo ndaba azaphuma lakho-ke uzakusa kuma-alliance partners ethu-ke umongameli we-alliance-ke umnumzana uchamisa bese kubonakala-ke ukuthi kuthathwe manyathelo bani ngoba ngenxa umele abantu loba bangakuprovoka loba bangayenzani kakumelanga ulwe labo kakumelanga ubathethise kumele uzithulele nje kawuluzi lutho sizazama ukuthi-ke sithathe amanyathelo baqondileyo njengebandla
nxa libhekane le ndaba ezinje kwande ukuthi kuthathwe nyathelo bani
kangifuni ku-preempta-ke bese ngisithi kuzathatha lesi nyathelo umuntu angakhuzwa okwesibili umuntu angasuspendwa okwesithathu umuntu angaxotshwa kodwa-ke kasifuni ukuthi sithathele-ke labo-ke abazacubungula leyo indaba amandla bese sithi thina u-anodipasirayi uzayenziwa lokhu lalokhu hatshi sizayekela-ke basebenze umsebenzi wabo bayewuthutsha-ke okuzaphuma-ke sizakwamukela kunjalo njengebandla-ke bese sitshela-ke ama-partners ethu ukuthi kambe-ke sicubungulela oludaba baphuma lalokhu sesifumise ngendlela yenhle
usithi ngabe laye ufunge ngesilungu njengabanye njalo siyezwa ukuthi kulokufuthelana e-council ngodaba lwamashona lamandebele kuyini okwenzakala lapho
okokuqala silibandla-ke le-MDC alliance sithi thina kasikhethi mhlobo womuntu kasikhethi mbala womuntu sithi wonke umuntu uyafanana yindlela esine ngayo asilashona asilandebele asilakhalanga asilatonga asilavenda asilamsuthu asilamlungu asilamntomnyama wonke abantu bayafanana okwesibili bese sithi thina indawo ngendawo ilo siko lwayo xa sikhangela-ke ubulawayo ubulawayo ulo siko lwakhe ubulawayo nxa sithi ubulawayo yisigodlo senkosi ulobhengula kule ndlela izinto okumele zibanjwe ngayo kakuqali ngopasirayo ukuthi abe ngukhansila olitshona-ke okobulawayo baningi kade silabo baningi lokhu esilabo kodwa-ke abaze bakwenze khonokho akwenzileyo babefunge-ke ngesilungu ibonengani ngayo befunge ngesilungu akulanto ebizahlupha kudaba lwakhe sile kobulawayo kuma-chambers eqinisweni kabokhangelele ukuthi umuntu akhulume ngolimi lwakhona lapho kobulawayo ngolimi lwesikhosini kumba akhulume isilungu xabe ukuthi isindebele siyamehlula ngibonani yinto nje ezondise abantu bakobulawayo.